Izakhamizi ezigoqela lomsakazo zithi sezidlanzima ngoba ziloko zingenelisa ukuyathenga ukudla kulentengo enganeno emadolobheni. Zithi okulutshwane okutholakala emavinkilini emakhaya kubiza imali ephezulu. Lanxa amanye amabhizimusi evuliwe emadolobheni kuliviki, amabhasi kanye lezimoto ezithwala uzulu ziloko zingavunyelwa. Isakhamuzi eGwaqo enyakatho eGwanda, Mnumzana Nelson Kala uthi uhulumende kumele angenele ahlenge uzulu emaphandleni endlaleni.
Kunjenje asifike emagwanda khona ngoba le transport yakhona ukuthi uyithole ayitholakali, ukudla kwakhona ukuthola nzima. Uzima sibili siyafela ezindlini khonapho ngoba kasiboni incedo oluvela ku uhulumende lapho ukuthi sike sincede ukuthi sidlela.
Amazwi akhagcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi seGwaqwe unkosikazi Sakhile Nyathi, yena odiningi lalabo abahlaselwe indlala ngasebegugile.
Izali kwathi ezinye kazilamali, abanye yilaba abangasela abantwana sebabhujelwa ngabantwana, so bayadinga uncedo lokuthi bacethi labo bancediswe bathola ukudla.
Umnumzana Edson Mazuku uthi ufisa i-lockdown le ingasadluliselwa phambili lapho iphela kuviki ezayo ngoba bethole nzima emakhaya.
I-lockdown le sifuna ukuthi ingaphela vele ingabi khona, ihliphele sibili zamtshosi ngoba nxa yakunje so siyabe sithole nzima sikwanisa ukuhamba le madorobheni ngoba singathi siyahamba siyafika siqoshe khona ngale, impuphu ziyadura, into azithengeki. So siyasifisa lathi sikhulekele ukuthi hayi ngabe umkhuhlane lo uyaphela, lathi sizama ukuthi sidinga imali, sidinga ukudla.
Esinye njalo isakhamuzi eGwaqwe esikhethe okwaziwa kuphela ngokuthi nguNcube sithi lobanje bayake bethole ukudla okuvela kuhulumende bakhathazekile ngemali zokuthwala abazibhataliswayo.
Thina lapha kuke kwabuya impuphu evela kuhulumende, but imali yona leyo okuthiwa i-top up phezu kwe-price eyiyo eqanjwe nguhulumende eyempuphu ivela kubani ngeyani, imikoti yangikhona ngabani? Becela uhulumende kabe le ndlela ze-transport zokuthi nxa into iphuma i-GMB isiza ebantwini ayize sibe kwathi uhulumende uzama ukulwa encedisa abantu ngodaba lwendlala nangomkhuhlane lowo okuthiwa abantu bangabi behamba-hamba.
Ngaphandle kodubo lokuvalwa kwelizwe, uzulu bevele ebhekane lendlela embi esileminyaka emibili ibangelwa yokungani kuhle kwezulu. Ukuthabalala komnotho lakho kwenza umumo ube mubi ngamandla, kutsho Mnumzana Gabriel Moyo oyemawane.
Asitholi lutho, akulazimoto ukuthi sefike eGwanda sithenge. Sithole zemakhaya lakho kudura kuyabulala, le mabhenki imali ziyangena emabhenki vele sizibona sizithatha.
Ukhansila kwa 13 Umnumzana Miklas Ndlovu uthi nengi seliphila ngokucela kwabanye ngenxa yendlala ekhona.
Abantu nje abanengi sebephila ngokuthi nxa omunye ethe wathola uncedo omunye kulaba nalaba abanye ababele nhlanhla bangena kubokhe. Isintu sakithi siyaziwa, awudli uncitshi omunye nxa engela. So kutsho ukuthi lo bishiya yona lana enikiwe kumbe i-50 kg singadliwa imizwa emithathu emine ngoba nxa isizale sitsha nsuku zonke lawo ngeke umncitshi wamnika umakhelwane wakhe.
Inhlanganiso enakekela uzulu ngokudla ngesikhathi sendlala eWorld Food Program ithi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kulakho ukudala ukuqwanga kwenani labantu abahlaselwe indlala emhlabeni wonke jikelele lonyaka ngokuphindwe kabili. EZimbabwe kuphela bayizigidi eziphose zingene kweziyisishiyagalombili abadinga usizo lokudla. I-WFP ithi dinga izigidi zamadola emelika eziphezulu kwekhulu elilodwa $130 million ukuze kuqhubeke isiza uzulu wakuleli ngokudla. Ngiyimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.